Kusenjalo abafundisi bokholo lwesiKristu bathi kumele abantu balandele uNkulunkulu loba umhlaba wonke jikelele ubhekana lomkhuhlane we-COVID-19 okwenza bengahlangani ezindlini zokukhonza. Bathi ziningi indlela abahambisa ngazo ilizwi likaNkulunkulu. Umfundisi Sinda Ngulube webandla le-Brethren in Christ Church uthi benza inkonzo ngendlela ezitshiyeneyo ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19.
Lonyaka kube lomahluko omkhulu nxa sikhangele inkonzo zePasika. UNkulunkulu bemuhle kithi ngoba senelisile ukuthi sihlangane, yebo loba sibalutshwana ngoba i-protocols ze-COVID-19 zithi kumele sibe ngu-50 enkonzweni. Bebehlangana abantu ezinkonzweni ngawonalawa amanombolo amancane angadluli 50, kodwa kwesinye isikhathi kungene ama-sessions kumbe izinkonzo ezehlukeneyo. Nxa abantu ibandla lilabantu abaningi kungangena ezimbili inkonzo kumbe ezintathu bethakazelela lesi sikhathi sePhasika, ngoba kithi njengamaKristu kuqakathekile ukuthi sithakazelele leli langa kumbe lesi sikhathi sePhasika, ngoba yisikhathi lapho iNkosi yethu Jesu Kristu eyahlupheka yafika ekufeni ngemva kwelanga lobuthathu yavuka kwabafileyo. Yikho ke sibonga lokhu ukuthi indaba yensindiso yapheleliswa lapho uJesu evukile kwabafileyo. Kanti namhlanje silethemba lokuthi lathi njengabantwana bakaNkulunkulu abakholwe kuKristu Jesu silokuphila okungapheliyo.
UNgulube uthi basebenzisa inkundla ezijiyeneyo ezinjengeFacebook, iZoom nokunye njalo lomsakazo kwaZulu.
Injongo zePhasika besizihambisa ngeFacebook, kwesinye isikhathi ngeZoom. Lolu hlelo lweZoom luyasiza kakhulu kulabo abaku-network nalabo abenelisa ukuthi bathole ama-data bundles. Kwesinye isikhathi bona lamafoni abehambisa izindaba ezimangalisayo ezokuphakamisa ubukhulu bukaNkulunkulu sithakazelela lesi sikhathi sePhasika. Yikho siyambonga umlimi, loba kukhona iCovid kodwa lezi ndlela ezintsha zokufakaza zokuhlakaza ivangeli njenge-intanethi kusisizile kakhulu. Yebo kambe abanye abakhatshana emakhaya kungaba nzima ukuthi bathole lezi nkonzo zisenzakala, kodwa bazazithola loba sokudlule isikhathi esithize. Njengebandla labazalwane kuKristu eZimbabwe sile radio ministry yethu amagugu evangeli eyo esisebenzisayo ukuhambisa izindaba zevangeli. Lokhu kwenza ukuthi injongo yePhasika ifinyelele khatshana lemaphandleni kalula ngomsakazo weradio.
Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas kweMelika uthi kuqakathekile ukuzwisisa usuku lokubulawa lokuvuka kukaJesu. Umthombeni uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi uJesu wavuka, uthi uJesu ukhona.
Namhla kungesonto ngikhuluma ngokuthi ithuna livuliwe, ilitshe ligiqiwe, uJesu uvukile. Indaba yona le eyokufa, eyokubanjwa, eyokuthonisiswa, eyokubulawa lokufa kukaJesu, indaba engathi kayizwisiseki. Abantu abaningi kabayikholwa, abantu abaningi bakholwa ukuthi abafileyo baphansi, abantu abaningi bakholwa ukuthi abafileyo sebefile, abantu abaningi bakholwa ukuthi osedlule kulomhlaba usedlule. Kodwa ke indaba kaJesu iyasuka ibaluleke kakhulu ekutheni yona ima ididandalaza ukuthi wabanjwa, wahlukuluzwa, wabethelwa, wafa, kwabonakala ukuthi usefile, kwezwakala lokuthi usefile, walala ethuneni kodwa waphinda wavuka. Bonke abantu bazakuma esihlalweni sayenalo uJesu ozabahlulela yilolo nalowo ngemsebenzi yakhe. Abalungileyo baye esandleni sokudla, ababi baye esandleni sokunxele, ukwenzela ukuthi umhlaba lo ube sekuthokozeni okungayi kuphela. Labo abalungileyo bathokoze kokuphela, labo ababi bahlupheke kokuphela.
Abantu abaningi kwele Zimbabwe balinanza ikhefu lekuPhasika ngendlela ezijiyeneyo. Abanye ngabahlangana labangani lezihlobo emaphandleni, abanye njalo benza abakufisayo emadolobheni.